liyabona ke sasikusukutsho ukuthi umnumzana uChisekedi akala sifiso sokulungisa udaba lolwana ngoba siyazi ukuthi akazanga emhlanganweni weSADC akahambanga emhlanganweni weAfrica Unity kuthi uthi yena vele ukhanya kumthokozisa kuyomjabulisa ukuthi kube kusifa abantu eGoma yikho iM23 asisoze sithi khathi singamalwe cacha so ukhanya kimi njengokubona kwami singathi yi-liberation force nxa ulomuntu umongameli welizwe odelelayo njengoChisekedi aba umongameli abaningi behlangana befuna ukukhuluma ngodaba lwenkinga yakho wena awusabonakali kutho ukuthi uyadelela abantu yikho ukagamela emdelela ikho sesithi khona iM23 sesithi yi-liberation force ukukhulula abantu be-DRC abahlukuluzwa ngokungabuswa kuhle nguye uChisekedi.
Ye baba Ngwenya, siyabona ukuthi i-African Union kuzobuya, i-East African Community kuzobuya, konke nje inhlanganiso ezimele amazwe kuzukazi ye-Africa kanye kwabehlula ukuthi belungise uWMP le ekwele-DRC pho manje kumele kuphathwe njani kwakhe lokho?
I mean angivumelani lawe mfowethu ukuthi kuyabehlula ngoba phela inkinga kayisiwe yabo yodwa, inkinga yomuntu wonke. Yikho njengoba ngisithe nje ukuthi nxa umuntu elenkinga emzini wakhe abadala kumbe osobhuku bezama ukulungisa indaba yakho kodwa wena ungiyisi emhlanganweni kutho ukuthi uyabungela sifiso sokuthi ulungisise udaba, akusoze kwenzekala ukuthi iSADC le IGAD balungise kumbe iEAU le United Nations balungise idaba le DRC uChisekedi engekho. Bafanele bahlale phansi bakhumisa milotha bebathathu, uChisekedi uKagame laye uMseveni. UChisekedi uyadelela kasabonakali, yikho nxa engasahlaliswa ngaphansi yena uchithi udaba lakhona alusalungiseki. Kungaba ngcono nje bayekele M23 ingene yedlule eBukavu, eGoma, eLumbumbashi, ifike ngapi eKinshasa, babe yiwo ababuyisayo ngoba lowo ujaha lowo khona, lowo ubaba lowo khona ukhanya kazwisisi ukuthi kule nkinga ekhaya.